sendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili ngolwesihlanu mhla ka 1 kuLwezi 2019 ngontungamili inkomo endabeni zekuseni namuhla.
Uqaphele ukuthi isidokhulumende adlinuke amakhwapha abone ukuthi kuze kube le mgoqo yonke le imbangela vele kuyini njalo kuyalungiseka yini na.
Uhulumende usola athi yikungahloniphi komeli weMelika eZimbabwe kulandela amazwi yakhe ukuthi umbuso omubi lemsebenzi yenkohlakalo yikho okubhidliza umnotho weZimbabwe athi izijeziso.
Abantu abaningi babanjwe yithudo kodwa ihlupho luba khona ngenxa yomumo womnotho ucina kungazakali ukuthi inani elibanjwe yithudo linganani.
Imoli ezinengi zihlaselwa isihuto kobulawayo njalo kunakanelwa ukuthi imbangela ngamanzi aphuma empompini engahlanzekanga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sesole athi kungaziphathi kuhle lokungahloniphi komeli weMelika eHarare umnumzana Brian Nichols kulandela amazwi yakhe okuthi umnotho weZimbabwe ubulawa yikwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende le misebenzi yenkohlakalo hathi izijeziso ezedeswa amalunga ebandla leZANU-PF yiMelika lomanyano we-European Union. U-ambasada Nichols wethule amazwi la ngeviki edluleyo ngesikhathi sokutshengisela esitaladeni okwakuqoqwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esola izijeziso lezi esithi kumele zesulwe. Balutshwana kakhulu abaphatheka kulolu hlelo. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo wethule umbiko olamazwi yaqatha izolo ecothoza uambasada Nichols esithi uziphatha njengelunga lebandla eliphikisayo njalo kalandeli imithetho elawula ukuziphatha kwabameli bezigodlo zamanye amazwe. Uqhubeke wathi elemelika kalimelanga libe lokudelela ngoba uhulumende weZimbabwe engabuquma ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kungabi indaba zalutho. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Bona kuqakathekile ukuthi thina njengamaZimbabwe sizinuke amakhwapha ukuthi okuqaliseni khonapho vele izijeziso lezi indaba zikhona. Nxa sikhangela nje sazibonela izinto, nxa sikhangela okwenzakala lo nyaka, kwenzakala ngoJanuwari kubotshwa abantwana over 600 people kobulawayo, kutshaywa abantu endaweni ezitshiyeneyo, kuvalela abantu, uku-abductwa kwabodokotela, ukunyamalala kwama-activist. Ingakho-ke singakakhombi umunwe. Kebe kuqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi iminwe eminye emine ikhombe ngathi, ikhombe thina ukuthi thina njengeZimbabwe lohulumende sesehluleke ukulungisa ezombusazwe nezomkononi. Yikho sesithola sesiphakathi kwezijeziso zona lezi. So kuqakathekile ukuthi lohulumende adlinuke amakhwapha abone ukuthi kuze kube le mgoqo yonke le lezijeziso zonke lezi imbangela vele kuyini njalo kuyalungiseka yini na.
Lanxa kunjalo uhulumende uyatsho ukuthi ukuziphatha kwesigodlo seMelika eZimbabwe akutshengisi imithetho okumele ilandelwe kwezobudlelwano lamanye amazwe badlulise amalawulo.
Angisho diplomat, ukhuluma njengomZimbabweni kuground ukuthi uhulumende laye wanxusa izijeziso zona lezi ngendlela aphatha ngayo ubuchapha izakhamizi zaseZimbabwe, indlela abanyethela ngayo amalungelo abantu, indlela nje sithola abantu babe phongu inyamalala be abductwa lezo mkonomi ngasikhangela indaba ze corruption sesibona umuntu yedwa nje ebotshwa so bona zani sesizivaka ama sanctions njengelizwe ngokuganga ubudlwangu ngokutshontshe kukhona kuhulumende abantu babezama ukusebenzisa ukuconstitution be demonstrate bavinjelwa so of course kumele kuinvestigate everything must be based on facts but at the end of the day uhulumende obusayo must be accountable nxa kunyathezwa amalungelo nxa kusiba le corruption nxa iconstitution ingalandelwa nxa kungela ama economic policies acacileyo nxa abantu bedubeka kungakhanya into uhulumende wenzani nxa ifuel iswelakala besehlile ukuba le mpendulo ukuthi kwenzakalani
singabe sibona lapha uhulumende weZimbabwe sethatha inyathelo likalo wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe elokwethukana lamanye amazwe
ye mona zani sesesigabeni sona leso njengoba khanyezani sazama sibili ukucela imali ukucela i-investment wakhanya kusehlula bona zani khathesi sesisebangeni lokuthi uhulumende okhona khathesi useza bani njengahulumende kamgayi wokuthi uzashone ethukana lamanye amazwe
uhulumende uphinde wathi engagcina engasakhulumisani lele melika ubona ile melika lisithi
mboni ngoba ngikhuluma nje kade sizimabhi yathola imali eningi nje yokudla kumubo USAID imali yabo porridge lani imali ezithi sintandani
umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo kasenelisanga ukuxoxa labesigodlo semelika eZimbabwe ngalolu daba.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagase aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Sokusesetshelwa ukuthi kungaba kuqhamuke umkhuhlane wesihudo kobulawayo kulandela ukuhlaselwa kwezimuli ezithile isihudo kuleli dolobho. Abanye abahlaselwe ngumkhuhlane lo bathi bacabangela ukuthi kungaba kubangelwa ngamanzi angahlanzekanga avela empompini zabo. Isikhulumeli sikamasipala unkosikazi Nesisa Mpofu utshele iStudio 7 ukuthi abakazwa lutho ngalolu daba kodwa uthembise ukucwayisisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zaleli dolobho ebulawayo Progressive Residents Association unkosazana Othilia Spanda. Yena othi sibahile isihudo lesi.
Abantu abaningi babanjwe yisihudo kodwa uhlupho lubakhona ngenxa yomumo womnotho kugcina kungazakali ukuthi inani elibanjwe yisihudo linganani ngoba abantu bagcina bengafinyelelanga ezibhedlela kumbe emakliniki kodwa phose amalokishi wonke abantu bayakhala ngesihudo esibabamba ukuthi bagcina bengasazwisisi abantu bacabangela ukuthi kumbe amanzi maye sebuya buye lerusi kumbe vele yona imithi yangkhona kayisakwana.
Manje bona labo ababanjwa yisihudo lesi bagcina besila ngemva kwamalanga amangaki?
Abanye ke abaqhuba siliviki yonke, abanye kube zinsuku ezintathu. Ngiyabona kuyabe sokusiya ngokuthi umuntu yena uhambile yini ekliniki kumbe omunye uzenzele ngekhaya. Kodwa iningi labo engunanzeleleyo balutshwana abahambileyo ezibhedlela besesaba indleko lokuthi vele sathi njengoba siyafika kuthiwa kula maphilizi ambe 10.
Ukwenza abantu becabangele amanzi kuyini?
Yikuthi singaye sigulizise ubulawa yonke. Into engasihlanganisa njengobulawa yonke kakhulu ngamanzi ngoba yiwe siwanathayo ukuthi khona ukuyahamba abuye ngemva kwensuku amapipe aduka amanya dabukile amanya semadala
wona manzi nxa ependuka eke avalwa okwesikhathi ahlanzekile yini nxa wakhangele ngamehlo
hayi afike ngcolile ukuthi ngaleso sikhathi yakusesaba lokwanatha abe ebomvu kube sokusithi ngokuya nje kwesikhathi ngokuya kwamahola wabone sejintshini
manje abanye bathatha nyathelo bani elenza begcine bengaguli bayabilisa yini njengalokho siyasikuzwe ukuthi abanye bayabilisa befake imithi
kunzima ngoba kathesi anje wona amagesi angibona vele emalushwane abangabilisa ngawo inkunu yabe vele ezithole enzima so abantu ambona ukuthi bayakwenelisa konke khonokho okukhona yikuthi bayazama ukunatha wona lawa amanzi awechukela i-solution bezama ukuzisiza ngayo ngoba uyabungakwazi ukuthi sikubamba nini uyathuthi yathi uzomunye layethi sikubambile ikakhulu ivikela iphelileyo abantu abaningi bebebanje izisu kakhulu
manje bona osubazwile abathatha amanyathelo ezindlini bengayanga esibhedlela bathi baqeda njani isihudo lesi
bayanatha wona amanzi ona lawa ayechukela umuntu aqhubeke ngawo kodwa lokhu egijime njalo umama engimaziyo esizinda simqhube 8 days elokhu ehuda
uNkosazana Otilius Banda isiphatha amandla senhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo iBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni lo Chris Kande weStudio 7. Selikubonile nala kubala njalo okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla ethula izindaba ebulenjini beinternet ezimlife.com ithi kulowesifazana omangalele umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema losikomitshi wamapolisa umnumzana Godwin Matanga enkantolo esithi kumele bamhlawule imali edlula ingxenye yesigidi phezu kokubulawa komyeni wakhe ngamapolisa. Unkosikazi Memory Spanda uthi umkakhe umnumzana Onward Macharanga udutshulwe ngamapolisa wafa ngombimbitho ngemva kokwala ukuwafumbathisa imali engange-$2. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele eBotswana namuhla lapho azaphatheka khona emkhosini wokugcoba umongameli walelo lizwe umnumzana Mokgweetsi Masisi yena onqobe kukhetho olwenziwe kunsukwana ezedluleyo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Anyabingelela emsakazweni weStudio 7 lapha ngike ngezwe lapha likhuluma ngenhlaka bekhuluma ngenhlanyelo ukuthi emathebelelendi kuyabuya inhlanyelo le ngiyabona ngithi kuward 1 ngiyafana namhlekazi uma engazibuye ngoba le nhlanyelo kuward 1 vele usilibho wathi iyathathwa ngabantu bezana kuphela abantu bakhona bayabhalana bezebhala abantwana vele abawe bezebhala lamabizo ezinja abafuni ithathwa ngabanye abantu bayithatha bebota bebese besithi bona vele ilizwe ngelabo kabavumi vele ithathwa ngabanye abantu bathi uzinqese fuel zothale ngephathi ngoba ivela kumnangaka. So tina kia pana uti vila si asito uti nchani la kuna njegi ukulu manje loka bakwenza.
Linjani basabe zulu, unga uto ukulu mayo na hapa. Inte kona la hapa, la baba andu ukulu mende wetu lo, onga shoni pi, omalungi lolundu. Bebe loke wekikizi mali, inga sebenziyo kwa mayamazo, minangubone kuyinto, kuyiplani enhle leyo. Ngoba into yakhona le hayi babe befuna ukuthatha izimali thina sizisebenza kwamanye amazwe ngamaplani ngoba besithe yabo iyasebenza kodwa eyabo iphelele ebhoda njenge-network.
Kuhle kahle angisazwisisi baba abantu bakithi sebedlala ngempilo zabantu okwenzakalayo bethule imali ezasetshenziswa kunye lamabhondi kanti sokusetshenziswa imali ezingaki elizweni eliyi-1 abake bekele umdlalo benze into eserious nxa kokuthi kuyabehlula betshiye phansi
njani Studio 7 labalaleli igama ngigabadela mina nje into engayisho ukuthi imali le entsha kuthiwa iyafika izofakwa le i-government into esizoyenza le mali le izobulala wesi umnotho elizwe lenene izobulala yonke into ubhidliza total and kusiyafika kudisemba kuya kurongo khona phetha ngale mali yena le abayifakayo because ayizi ukuzonceda lutho nje ukutheni but izobulala okwedlula lokho esikhala ngakho manje kusazoba worse because wonke umuntu uyasefuna ukuthi ebe nayo ekhuphule zonke izinto anazo especially emashopu kukhuphuke yonke le nto le angazi ukuthi bayenzani laba bantu la ngabayekile nje khona lokho kade bekusebenzisa kuphela noma imali ishoda sonkinga but manje sebezoyenza kube worse within 2 weeks nje ngavela ingena kuyahle kube worse asazi iziphukuphuku zabantu lezo
sanibonani bakwethu ninjani siyajabula mpela ngokuba nisikhiphela lezi dabe ezimnandi kanje ukuthi sazi ngalelizwe mina ngulameki ngakwancuke uma ngasetsholotsho yikho-ke ngisho nami ngombono wami i-ZANU-PF ihlulekile ukuhluleka kwe-ZANU-PF ihluleke kudala bengabanye abantu kabathiye nje umbuso bathiye banika abanye bazame behluleke lapho bona kwabo abasahlalelanga ukuthi badinga ukubusa bahlalele nje ukuthi imali lokube besihlaphaza kuphela ayikho into abayihlalele ayikho enye into engatshintshwa izanu izanu angeke itshintshe lutho olonke sasemuve salandela izanu isizanu zasiza izanu zayenzana angeke yenze lutho ngeke yenze lutho sibuhlungu ngempela ngoba ilizwe lakithi lifile ngendaba yabantu bona laba bezanu izanu izosiza ngani aneziyasiza ngalutho izanu yehluleka nininini awu yehluleka umgabe wabulala abantu laye lo mnangagwawo wayelapho ngaleso sikhathi kuground iqeda abantu namanje lonke sababulala abantu uyakholisa yena udla kamnandi esidla imali zabantu betshontsha bonke ngamasela izanu kayela mntu orayiht amasela wodwa isigebengu
Studio 7 linjani ujonka ogipsi labo sithandekile khona ngabo ntu kamili yini ngiyalibulisa into ke ngikhulume ngale mali kwamthulile engalangqondo le kambe nxa bangathi bona bakhanda imali entsha ezancedisana le bhondi note into efileyo kusho ukuthi layo imali yakhona kufile phela kuncedisana njani le nto efileyo basakwazi abawenzayo bona abantu abaphumela bakhandela thini udubo bona bayisebenzisa imali yena leyo bebanika thina abantu esihluphekayo esidubekayo ngapha emakhaya lokhu yikusiphoxa lokhu bahlala ezinto egeni bagada ngayo yena imali ama-RTGs abo nakungamabhoni nothi kwabo khonoko bayisebenzisa ukudlala ngathi lokhu
benza kahle ukuthi befakele isijeziso ngoba ukuze befakele isijeziso i-Britain yayibona ukuthi yona ilungele abantu balephula yayibona ukuthi abantu eZimbabwe amalungelo alandela libandla leZANU-PF bona ukuthi i-ANC yona ayilandaba labantu eZimbabwe nxa abantu eZimbabwe bezitshaywa njengezinja abantu abangomama labantwana bona lokhu abalandaba lakho abakhulumi ngakho bona balwela abaholi beZANU-PF abenza ngabomo ngoba abaholi beZANU-PF benza ngabomo uma befuta isijeziso zenu kheziphume abayekele uhlume zabantu simple waye bona bengafuni ukuthi bekele uhlume zabantu kodwa befuna ukuthi isijeziso ziphume lezi abazivala ngo-Britain kutho ukuthi utsha abantu uhlumeza abantu bakufuni ukuthi-ke isijeziso zikhutshwe bayakufuna futhi so kuyinto elula kakhulu lokhuyana abekele uhlumeza abantu benze njenge-South Africa i-South Africa iyalandela amalungelo abantu iyabahlonipha abantu akekho umuntu ohlukunyezwayo e-South Africa iyakhula izingane labomama i-freedom of speech ikhona intethele zindaba zikhululekile wonke umuntu ukhululekile ama-abortion part akhululekile wonke nje umuntu ukhululekile e-South Africa yikubona la mazwe omhlaba ehlonipha i-South Africa so i-ZANU-PF layo nxa ifuna ukuthi ikhutshele izijeziswa ihlonitshwe ngamanye amazwe ayiyenze njenge-South Africa ingarojwa yi-South Africa i-South Africa irobha i-ZANU-PF
Thank you. Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ukumbule nxa urekhoda ube sendaweni ethuliyo engelamsindo njalo wenyuse iphimbo ukuze uzwakale kuhle. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli wele Iraq usethembise ukuqhuba ukhetho maduze kungatholakala ozangena esikhundleni senhloko kahulumende. Izulu lesikhukhula elidilize imizi yabantu abedlula isigidi kwele South Sudan selihlelwe ukuba yingozi edinga ukuphathwa ngokuphuthuma ngumongameli walelo lizwe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Amalunga edale lePhalamende lezinga laphansi leHouse of Representatives avotile izolo avumelana ukuthi kumele lelidale liphenye icala eletheswa umongameli Donald Trump elokudinga ukungenela kwele Ukraine kwezombusazwe weMelika. Amalunga ebandla likaTrump elamaRepublicans avote esala ukuthi uphenyo lolu luqhubeke. Kodwa lokhu akuchongo lutho ngoba amaDemocrats ayiwo alawula idale laphansi evotele ukuqhubeka ngophenyo lolu. AmaDemocrats avote ebambene. AmaDemocrats avote ebambene lama-Republicans ekuphikiseni lolu phenyo mabili kuphela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Kumele ukuthi sizwisise ukuthi ukwethesa umuntu icala ngendlela abethesa ngayo uTrump kuhamba njani, njalo ukuze into yakhona iphumelele ayifumanwa elecala ethulelwe isigwebo umango asonto ezakwenzakala ekuseni nje for 1 hour ukuthi ayisokuphelile lapho kukhona kathesi kugatsha lwePhalamende olungaphansi. Into abasayenza kathesi ukuthi basamethesa icala umnumzana uTrump. Ukumethesa icala akumkhiphi esihlalweni. O abakuchoyo ukuthi sebelakho okubambekayo ababona lapho umnumzana uTrump aphambanisa umthetho khona. So ke ngalelo ke sebeza kudlulisela phambili ukuthi umnumzana uTrump abe ngumuntu uyathonisiswa, engathonisiswa esasekhona esihlalweni sakhe. Nxa ethe wafunyanwa elecala useza sususwa ke esihlalweni sakhe abe segwetjwa. Kodwa ke into emgqoka yile esikwaziyo ngelanamhlanje ukuthi ibandla lamaDemocrats kuCongress livotile ukuthi iprocessional yokuthi umnumzana uTrump etheswe lawa macala kayiqhubeke phambili. Sikhumbula ukuthi kulogatsha lwangaphezulu iSenate. iSenate yeAmerica ivele ikontrolwa ngamaRepublicans. Yikho lapho kumele ukuthi kuyevotwa khona bevumele ukuthi iprocessional yokuthesa uTrump icala iqhubekele phambili. Ngileqinisa lokuthi ngibona sengathi yikho lapho kuza kuba le problem khona.
Amanye amazwe omhlaba wona athini ngenyakanyaka yonke le enzakalayo eMelika?
Sokusiya ngokuthi abantu bona besikhuluma ngabo umbamazwe omhlaba onto abesikhuluma ngawo yiwaphi. Amazwe avele alokhophe leAmerica babona kuyinto enhle eyenzakalayo ukuthi upresident weAmerica etheswe icala agwetshwe. Kanti ke kulabantu abavele emazweni amaningi kunhlangothi ezehlukeneyo ikakhulu laba abachuchisa ngamalungelo abantu especially amalungelo onsundu bakubona kuyinto eqakathekileyo ukuthi umnumzana uTrump kumele ukuthi afunyanwe elecala aphume esihlalweni ekuqalweni ngoba umuntu osedale ukungezwani lokuzamazama phakathi kobudlelwano kwabantu beAmerica lamazwe wonke jikelele nje emhlabeni mayelana ngendaba zombala. So ukuthi amazwe omhlaba akubona njani sokusiya ngokuthi vele lawo mazwe omhlaba balobudlelwano obunjani njalo obunganani la iAmerica njalo yena ngwakhe uTrump bambona ngaliphi ilihlo. Nginika umzekeliso wabantu mhlawumbe singathi thina eWest Indies or some African countries or lase Asia khona esazi khona ukuthi vele akula muntu othanda uTrump.
Umnumzana Mqondo Banzima Gonya uhlaziya ezombusazwe sexoxela ekwelebhilithane. Siyabonga lababukeleyo lapha enkundleni yeFacebook. Siyabonga uXhaso lwenu. Ngolobani ke laphana Aaron Dube umthemba osthembayo. Uthwena linjani msakazi? Noxa Shamu. Uthwena watching live in Benin. Siyabonga ngendaba bafo. Cyprian Dube. Uthona, they are blaming the United States Embassy just because iveza amahlazo abo. Musa Mazibuko, uthona Nkomo, unjani mzala wam. I'm watching is a Randburg emzansi. Kuyabanda kancane today. Big boy Nkomo. Uthona, morning Mr. Nkomo, ngingu big boy a Randburg. Wishing Zimbabwe all the best on economic recovery. Love you all, my countrymen. Jonathan Sola uthwena yebo linani siyabonga ngoxhaso lwenu. Banele Nkomo la ukhona ke laphana uthi silawe Nkomo za thina sise changane sichaya istina mikanki wane sekubona ukubana lawe ubukele ye ngabafana be Brunaberg Challengers ngumbata pela ehamba ke leqembu lake le Brunaberg Challengers besiqhubela uhlelo ngengoma ke emnandi liyayizwa ziyabuya ziyadubuka ziyashelela. Wathi bona bangifuna ngifile. Silehlephuneke kudlalate lakhe elitsha esizalethulela khonapha lona khonapha emsakazweni weStudio 7 kungekudala nje kuwoza Friday. Sisiphetheke ezekuseni ngebezihamba phambili. Uhulumende usola athi kungahloniphi komeli weMelika eZimbabwe kulandela amazwi akhe ukuthi umbuso omuvi eZimbabwe lemsebenzi yenkohlakalo yikho okudiliza umnotho hatshi izijeziso. imuli eziningi zihlaselwa yisihuto kobulawayo. Kwaneleke Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Ntambama phela. Hayike eyami impela viki isiqalile. Asibeni sonke ngolwesibili ngeviki ezayo. Litshone kuhle.